situation yamalungelo eZimbabwe abantu eZimbabwe iqala ngesikhathi usabusa uRobert Mugabe. Uzakhumbula ukuthi ngesikhathi kusabusa uRobert Mugabe abantu bebehlukuluzwa mahlayana kungala lutho olwenzakalayo. Sikubonile-ke ukuthi uRobert Mugabe sesukile kube nokuhlukuluzwa hatshi kuphela okwabantu kuphela, ikakhulu nabo abanye akade bekuhulumende sebona behlukuluzwa. Kodwa-ke hhayi, kuthiwa-ke laba akade bekuhulumende behlukuluzwa bebengaba labo kuthiwa khona ingulube isizikhanzinga ngamafuthayo. Kodwa-ke esikubonayo kade singakuzwa ukuthi kuliqiniso njalo kuyukuthi abantu labo abanikwa lezo nhlawulo bayabhadalwa, kutho ukuthi-ke kulo bubelo sokuzakwenza ukuthi abantu baqale ukuba le-confidence ukuthi angahlukuluzwa ngamapholisa, adinge ilungelo lakhe ahambe kulabo abasebenzela-ke ezomthetho bengabhadaliswa njengama-lawyers for human rights, ukuthi babancediseke ukuthi labo bathole leyo nhlawulo. Kungabe-ke kuyukuthi-ke njengokwazi kwethu okwakudala ukuthi mhlawumbe-ke uhulumende ubengakwenzi ukuthi abhadale laba, nxa kuwukuthi nakathi sesengakwenzi kuyabe kufana lokuthi-ke uyahlukuluza amalungelo abantu, ngoba umthethwandaba unganquma ukuthi umuntu kabhadale, kuyabe kufana ukuthi kabhadale. So nxa engasabhadalwanga kuyabe kufana lokuthi kwele amalungelo akho ahlukuluziwe. Lokhu ababekwenzi-ke ngesilungu kuthiwa yi-smoke screen, babesenzela ukuthi kubalwe nje emathepheni ukuthi kwenzakele, kodwa kungasange kube nabantu abahlawuliwe. Singathaya-ke izandla kumbe sithaya ihlombe nxa kuyukuthi-ke uhulumende-ke uyahlawula-ke labo abantu ababenzile lokho kuhlawula umthethwandaba.
Ukuhlawuliswa izimali ezingaka kwamapholisa yimithethwandaba kungenza yini uhulumende acabange kabili agcine ewahlonipha amalungelo?
Mhlawumbe singathi thina kungenza wona amapholisa ayiwo ahlukuluza lelo lungelo abe yiwo acabanga kabili ukuthi nxa ethunywe nguhulumende aqale akhangele ukuthi kambe lokho engenzayo kusemthethweni na. Ngoba okusalayo ukuthi-ke bona yibo abazahlawuliswa, kumbe ngithi iministry yabo yezahlawuliswa. Ngibona ngani lo uyabe ekhokhela leyo ministry uyabe sovuka akhangele ukuthi nxa kuyiministry yakhe ehlala ihlawuliswa, sokufuze akunanzelele akukhangele abone ukuthi-ke lawo mapholisa afakwa amatomu njalo ayakhangela ukuthi bengakaze benze lokho okuyabe fanele ukuthi bakwenze, benze okusemthethweni na. Ngoba kuqakathekile-ke ukuthi amapholisa, ngoba ngokwazi kwethu njalo nangomthetho welizwe, amapholisa umsebenzi wawo ngokuvikela-ke ilungelo labantu, ngokuvikela ukuhlukuluzwa kwabantu, ngokuvikela ukuthi abantu bangazi ba-expose ebantwini abayizikliwi, abantwini abatshontshayo, abantwini ababathathela izinto zabo ngodlame. So nxa kungumsebenzi wabo lowo, kufanele ukuthi sikubone besiba naloko okuthiwa yi-praise nxa kuthiwa bakuvikele lokho. Kodwa nxa singababoni bekuvikela, kutho ukuthi ngezinye indlela-ke babe bevele kuqondile ukuthi babe behlawuliswa ngoba babesenza umsebenzi ongafakanga bawenza.